Soku izika disendaba ku VOA Njebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesine mhlaka 11 kuNkwenkwezi 2023. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Ingcwethi kwezokulima ezibona ngokugugudeka komhlabathi nezikhangelane lokuvuselelwa kwamasimu lokufuya inkomo zithe kubalulekile ukuba kulondolozwe umhlabathi. Umongameli Mnangagwa uhlanganela bakhokheli bamasonto esipostori bekhulumisana ngokuqoqa umkhuleko ukukhulekela ilizwe phambilini kukhetho. Abanye abesifazana bathi bakhathazekile ngenani labo mama asebeveze ukuthi bazaphatheka kukhetho oluzayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ingcwethi kwezokulima ezibona ngokugugudeka komhlabathi lezikhangelane lokuvuselelwa kwamasimu lokufuya inkomo zithe kuqakathekile ukuba kulondolozwe umhlabathi ngokusebenzisa indlela ezilula ezinjengohlelo lwe-intwasa oluhambelana lalokho okubizwa ngokuthi yi-regenerative agriculture, yona iqhutshwa emaphandleni aseZimbabwe la kwamanye amazwe. UGibbs Dube wa Studio 7 uyalandisa.
Lokhu kwethulwe namhla emhlanganweni okhutshelwe ebulenjini be-internet oqukwe inhlanganiso ye-intatheli izindaba ye-Association of Foreign Press Correspondents kwele Melika ibambisana le-PepsiCo. Abethule lokhu bagoqela usicamfundo Abbey Week ose-North Dakota State University, umnumzana Jim Andrew, umqondisi we-PepsiCo, lo mnumzana Adam Kiel, umqondisi wenhlanganiso ye-Soil and Water Outcomes Fund nabanye. Usicamfundo Week uthi kuqakathekile ukusekela abalimi abasebenzisa umhlabathi.
Work for those practices, I think that helps accelerate the adoption and breaks down that barrier a little bit. So I think that's one role that we can play within our organizations is helping to build those networks for those farmers who are interested in these practices, want to adopt them.
Kuqakathekile ukuba kubunjwe amaqembu abalimi abalakho ukuba beqhube uhlelo lwe-regenerative agriculture. Kumele sikusekele lokhu.
For the next generation.
U-Andrew uthi abalimi baqa kathike kakhulu kuhlelo lwe regenerative agriculture.
Every farmer is different, every farmer is the same. You know, there is a common set of they are on the land.
Abalimi bonke bayafana bethinde behlukane ngabakwenzayo. Bonke bakhangelane lezomhlaba ngendlela ezifiyeneyo. Ukulima kulenzuzo njalo kusinye isikhathi akulanzuzo.
They need the educational piece to know what it is they're doing, but they're still concerned about how do I take care of what I have, how do I get a good crop, take risk out of that system.
Umnumzana Everson Ndlovu, ingcweti kwezokulima osebenza eNational University of Science and Technology, uyakusekela lokhu.
Nxa sikhuluma nge-regenerative agriculture, sibhekene le ndaba yokutshintsha komkhathi. Ama programs analawa esithi thina ofleti climate smart agriculture. Indaba zabo gatshopu, yebo sasakunika amabizo amanye amaningi mengi, intwasa, fumvutsa, conservation farming, kuchiyene in terms of ukubiza ukuthi ungapi. But basically is climate smart agriculture. Kuyasiza. Nga ukangeke ugatshopu for example, ukepa igodi lapha. Ikuthi liyana mhlayizulu siyagcina amanzi loba emalutshwane kuyagcina amanzi okuhlindizela ukuthi kube kuhle ukuthi nxa uhlangene laphana uyendlala imanzi uyathatha amahlamvu amahlanga wendlale uzame ukuthi reduce i-evaporation ukuthi amanzi angavaleki ayemkhathini. It's like uyavayela phansi. So what happens ukuthi even komile the little water engene phansi konapho is retained for an elongated period, kumbeni it for a longer time. Konoko kwenza ukuthi ngesikhathi amabele ekhule laphana, amanye angala khonoko angala mulch athe sitha akho abe mahle. It has helped a lot, it has changed civil impilo zabantu ngoba ufica ukuthi in a bad year umuntu ohambe ngalolo hlobo lukagajopu uyathola ngcono kakhulu.
UNdlovu uthi abalimi kumele benze konke okulondoloza umhlabathi.
Asikhangelanga kuphela in terms of ama-crops, nxa sikhuluma nge-climate smart agriculture. Endaweni ezomileyo njengabo kids ngapha kithi ngapha, you know, iMatopo, Gwanda, Bedbridge and stuff like that. Siyananzela futhi ukuthi because of climate change lamadlelo aya encipha. So we encourage ama farmers ukuthi athi go for small livestock, ombuzi lava, imvundla leyi, inkukhu zeleze emakhaya ziyana. I-small livestock ayidli njengenkomo, yebo inkomo siyayifuna nyakwazi, but you tend to benefit more if you go i-direction ye-small livestock. So a small livestock is kind of resistant to ama droughts la. So we are patisa kakhulu. So these are the ways. Na kufuthi la usulima lapana city sembile kulimeni futhi. Ekulimeni kwa mpana abanye bakhala ngokuthi angila mahlamvu. Uyakwazi lokuhlanyela asithi usufake isivuno sakho phansi. Sesimile lapana. Uyahlanyela amakhabe amajoto anabayo. Lawo ayakhava indawo yakho. Aya ekta njengani njengemulch. Kubuye futhi ngithi kanengi nengi besikhangela ukuthi abantu bayenza ugajopu but bale lokho behlangela umumbu. Let's also go for small grain. Esithi lezo suku i-traditional grains, unyawuthi, ibele, uphoko. Let's go for small grain. Ngoba i-small grain lazo zilakho ukuthi zithi withstand ini ama-drought, ama-dry conditions. So kuyaphathisa futhi. Singagijimisa umumbu thina semathebhelenti ngoba wonke umuntu udla umumbu. You rather lime ibele lakho nxa ungafuna ukudla isiwa sakhona ulithengise uyethenga impuphu yani yomumbu, but you have made money then.
Unkosikazi Sikhanyiso Masina, umlimi wesigabeni seNyamandlovu, uthi bayaluthakazelela kakhulu uhlelo lolu.
Gantshompo uyanceda kakhulu, akubi lendlala nxa ungalima ngogantshompo. Wona lana amagodi asiza ukubamba amanzi, amabele abe sekhula ukuthi kuba lesivuno. Kunamsebenzi yebo ye, kodwa awulaluki ungafunanga. Abantwana babafi ngendlala ngenxa kagajopu. Izifuyo lazo ziyathola ukudla. Sesafundiswa ukulima, ukulimela izifuyo utali benkomo. Buyancedisa kakhulu okumangalisayo. Awulaluki ungatholanga amathole. Inkomo zakho ziyadropha each and every year ngokuzincedisa ngotshani bonobo esibulimayo. Lo mhlabathi ziyawuvuselela, ikakhulu ingasebenzisi i-fertilizer le esikholiswa nguhulumente. I-fertilizer esiholayo sifaka emhlabathini, le kathi sayifake emhlabathini, sayiselani lo mhlabathi kube sekusenza umhlabathi uhlale ulokhu uvedini unjalo. Loba usilima usintshanisa kakuwugugudi umhlabathi, kuyawuvuselela kakhulu, kube sekusenza lesivuno sephezulu.
Umhlangano lo okhutshwe ebulenjini be-inthanethi kule Melika ugqitshwa namuhla. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC ngingokhipsi Dube.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane labakhokheli bamasonto esipostoli aphansi komanyano we-Apostolic Christian Council of Zimbabwe namuhla bekhulumisana ngokuchiyeneyo okugoqela udaba lokuthi kuhlelwe usuku lokukhulekela ukuthula elizweni phambilini kokhetho. Ukhetho lweZimbabwe luvame ukuba lodlame olumemethekiswa ikakhulu ngabasekeli bezanu PF. Sixoxele umfundisi Useni Spanda, umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, yena othi umuntu wonke ulomlando wokulondoloza ukuthula elizweni phambilini kokhetho.
Kuqakathekile kakhulu ukuthandazela ilizwe lethu ukuze kube nokuthula. Njalo kuqakathekile ukuthi nxa kuthandazwa kube khona abakhokheli belizwe. Kodwa into eqakathekileyo ngifuna ukuyichasisa ibemgqeke ukuthi imithandazo ibe khona, kumele abakhokheli bamabandla kube yibo ababaphambili. Njalo akumelanga ukuthi kuqhubanisane lezinto ezama-political parties, kodwa kumele kube umthandazo owelizwe lonke ongakhethi muntu, ongakhethi ukuthi lowo muntu ukuyiphi i-political party ohlanganisa wonke umuntu. uba ngalo kungubani nobani angabuya ke kulowo mthandazo ezothandaza ilizwe. Njalo ke indaba yokuthandaza ikithi amabandla yithi okumele sibe phambili sikhokhele. Sinamabandla ethu esiwanziyo amele guqela amabandla angaphansi kohlangothi lweZimbabwe Heads of Christian Denomination. Ngakho-ke kuyakhuthaza ukuthi sibabone kusuka yibo ababaphambili ngoba yibo abaguqela amabandla wonke esiwaziyo amileyo. Njalo-ke kuyasiza ukuthi yikho lapho esilama-bishops ethu esisebenza ngaphansi kwawo. Ngakho siyabe sifisa ukubabona kube yibo abakhokhelayo linto. Njalo ngathi bayavuma kumbe baba-accepted ngumuntu wonke ngoba bayabonakala ukuthi abakhethi hlangothi.
Lina njengabamasonto mfundisi, iqhaza elingalibamba liphelela emkhulekweni kuphela yini? Kumbe kukhona okunye elingakwenza ngoba omunye engathi lanxa kungaze kukhulekwe kanganani umkhuleko kawuluqedi udlakela?
Into eqakathekileyo kumele sikhuleke kodwa senze olunye lutho futhi. Kuyini esingakwenza? Sinenhlanganiso esizithi sina ngama-local peace committees kumbe ukubambana kwabantu besebenzela ukuphila ezigabeni ezehlukeneyo. Ngikhuluma kanje sinama-local committee ayedlula 46 in 46 areas yasendaweni ezehlukeneyo kuma-district ethu akuphakathi kwemizi yethu kuma-villages nakuma-provinces lapho endaweni ezehlukeneyo. Bayasebenza behlanganisa abafundisi, omama, intanga, abantu bama-political parties futhi ngathi ngabakahulumende abakuma-districts local authorities abakahulumente basebenzelana labo befoma amakomithi amaqembu abekhokela indawo zabo besebenzela ukuthula bekhangela ukuthi kambe kuyini okungenza ukuba kube le ngxabane. Nxa ingxabane isikhona bayahlala phansi belungise ukuthi kambe ilungiswe njani.
Umfundisi uSeni Sifanda ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Abanye abesifazana beZimbabwe bathi bakhathazekile kakhulu ngenani eliphansi labesifazana asebeveze ukuthi bazancintisa kukhetho oluzayo. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba.
Ngesikhathi eleZimbabwe lilungiselela ukhetho olukhulu lwalonyaka lokukhetha umongameli welizwe, amalunga edale lephalamende lenkokheli yezabelo, kubikwa lokhu kungakacaci ukuba bangaki abazaphatheka kukhetho njengoba amabandla aphikisayo wonke elizweni engekenzi ukhetho lwama-primary elections ngaphandle kwelibusayo elezanu PF. Omela iphumula edale lephalamende unkosikazi Sichelesile Mahlangu yena ngomunye wabathokoziswa linani labesifazana asebethe baveza isifiso sokudinga izikhundla zobukhokheli lanxa kungaziwa ukuthi bazaphumelela kukhetho.
Njengabomama kulesikhathi sokhetho inhle kakhulu, kuyatshengisa ukuthi omama sebefundile sebesazi njalo ukuthi yibo abamajority entweni eziningi.
Omunye wabesifazana ophatheka kwezombusazwe unkosikazi Abigail Mupambi uthi okwamanje ezweni akukavundi ukuba omama bangene kwezombusazwe kodwa ebaqinisa ukuba bengayekeli.
Bona emaralini bakhuluma nge-promotion of women kodwa okuyenzakalayo kahle kahle uzananzelela ukuthi ama-policies abo awakho friendly and amazwe serious violence.
Umeli wenkai notes edale lephalamende unkosikazi Sithembiso Nyoni yena uthi loba kunzima kwezombusazwe abasakhulayo bengahlehleli emuva abafundi ebadaleni abakhona manje bengesabeli khatshana ngoba indlela ibuzwa kwabaphambili.
Sicela ukuthi sibambane nini omama abazindlela silayele abalandelayo. Esikhathini yabusithi uyamlayela umntwana indlela umbona sempuntshukile sesiya kuhamba yedwa lawe njengomuntu omdala uyayekela. Kodwa ke ngicela ukuthi laba batsha abafuna ukungena kupolitics ababambane babekezele bangaze bakhanya sebebe sibabodwa. Sizimisele ukuthi sibe labo but kuba lobunzima.
Ohlazi ngaziya ezombusazwe umnumzana Themba Chivea upha umbono wakhe yenkinga ezibhekane labesifazane beZimbabwe.
Nxa yokuthi inhlanganiso eziningi ezinye zenza imisebenzi yokukhuthaza omama nokumela amalungelo abo mama zingani lazo zivamile ukuthi to some extent omama labo batholakale bephatheka labo ekutheni babe ngabangena ezikhundleni zokuthi labo bavotele kumbe bakhokhele izigaba.
Umnumzana Njabulo Moyo, isikhulumi senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana e-Women in Leadership Development, iWILD, uthi sebesungule uhlelo olukhusela omama emadolobheni lemaphandleni ukuba baphatheke kunhlelo zokhetho ngoba inani labo lokhe liphansi.
Lokhu sungule ngemva kokunanzelela ukubana izinga lenani labesifazana abaphatheka kwezokhetho lwezombusazwe liphansi kakhulukazi, kukanti bona abesifazane balinani eliphezulu basikhangele ilizwe lonke leZimbabwe.
Lo nyaka iZimbabwe kumele iphathe ukhetho kodwa awukacaci kuye wonke umuntu ezweni ukuba bangaki omama abazangena ukhetho banqobe ngaphandle kwenani ele-proportional representation. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uhlangothi lomanyana we-United Nations olubona ngezamalungelo oluntu olwe-UN Human Rights Council namuhla lukhuthaze amazwe alamandla ukulawula okwenzakala e-Afrika ukuthi akhulumisane lamacele ebutho lakwele-Sudan alwisanayo ukuze akhumisane umlotha aqede ukulwisana okuqhamuke kulelo lizwe ngenyanga edluleyo njalo osokubulalise abantu abangamakhulu ayisithupha 600. Inkuthazo le yethulwe ngumkhokheli wogatsha lolu umnumzana Volker Turk emhlanganweni oqhutshelwe eGeneva kwele-Switzerland ngenjongo yokukhumisana yokuthi kube lokuthula kwele-Sudan namacelo omabili akhumisane umlotha. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela amalungelo oluntu njalo ekhokhela inhlanganiso yeibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kuyadanisa, akusiyonto ebukekayo kodwa kuyabe kubonisa ukubana abantu ngenxa yokuthi asihlali phansi sithi ukuthi lo ngiphezu kodubo lolo esiphezu kwalo sifuna ukuya ngathi sivumelane sonke sikhanyela kakhulu simotivethwa ngesingakufuniyo than esikufunayo. So yikho uthole ukuthi uma selihambile lithi selisithi liyakhangela lithole ukuthi lo eselimfakile sesiba wesi kulalabo odalifuna ukuphuma kubo.
Amazwe aseAfrika akhona yini obona engaphumelela kumizamo yokuletha ukukhulumisana lokuthula kwele-Sudan kanti njengeZimbabwe lathi kukhona yini esingakufunda njengelizwe ikakhulu sikhangela ukubana kwaba lokukhitshwa kukahulumende kaMgabe libutho njengalokho okwenzakala kwele-Sudan kusenziwa yilabo asebe phakathi kokulwisana kathesi.
Kuqakathekile ukuthi ama-neighboring countries e-Sudan even i-South Africa ngiyakhumbula ngesikhathi sikaThabo Mbeki nguye ngomunye wabantu abancedisa ukubana behlukane labana abantu ngoba esithi abantu bayaqedana. So kuyadingakala ukubana amazwe alomnotho onganuqinile ale influence khona ngale e-Sudan azathi ukuthi abahlali phansi bekhulumisane. Kulusizi njalo ayisiyonto ebukekayo, ayisiyonto ejabulisayo. Khonokho kwenzakala eZimbabwe into efanayo ukuthi sibe lombuso obekhona ngenxa yebutho. Uzathola ukuthi abebutho vela kuzwa ukuthi bebesentweni zombusazwe ngoba into zokuphatha amalungelo oluntu lento ezifanayo ayisiyonto abayidaleleyo, ayisiyonto abayijayeleyo. So bona vele ngabantu abajayeleni ukuchitheka kwegazi. So vele umbuso wonke even onalo eZimbabwe ayisiyonto engathi uyajabulisa. Umgabe behluphile abantu kodwa kwakungasiyonto enhle yokuthi umgabe ikhitshwe libutho. Ayisiyonto ebukekayo lakathesi yona leyenzakalayo eSudan. Lakathesi njengoba iZimbabwe izaba sekhethweni kuyinto embi ukuthi sibona bebutho bekhuluma anything election related.
Amazwe aphandle kweAfrika iwapi obona elekhono lokuletha ukuthula eSudan?
Umhlaba wonke ulomlando ukubona ukuthi uyaphathisa ngoba singathi a particular country amazwe alama influences achiyeneyo kutrade lalokhu lalokhuyana amapresident amaningi alabantu abaningi ababalalelayo ngoba uzathola ukuthi wona amazwe angaphandle kuningi abaphathisa ngakho wona lawo mazwe lazona labona labo abantu abalwisanayo. So singaza ke sithi a particular country, but umhlaba wonke kawuncedise kube lokuthula, kubi ukuthi abantu behlale kuchitheka igazi.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ukhokhela inhlanganiso ye-ibheju likaZulu. Inhlanganiso yenhlelo zabantu abangaboniyo eCouncil of the Blind Zimbabwe isisungule uhlelo lokubhoda ngesigaba eMathebeleland North iselapha abantu ababulawa ngamehlo ngaphandle kwempadalo. Namuhla linhlanganiso ibise wange. Unokuthaba Dlamini usethulela lolu daba.
AbeCouncil of the Blind Zimbabwe babika ukuba sebenelise ukusiza abantu baseMathebeleland North abedlula ikhulu. Lokhu besungule lolu hlelo lwabo lokwelapha imikhuhlane ehlukeneyo ephathelane lamehlo olweviki yonke. Umnumzana uKhumbulani Ndlela owenhlanganiso le uthi umkhuhlane lo wamehlo usabalele kakhulu ebantwini asebebadala, ngakho babhoda ngezindawo ezehlukeneyo zesabelweni lesi beselapha njalo benika amangilazi kungenambadalo.
Sinceda abadala ngodubo lwamehlo ikakhulu abatasanazithi bakithi umkhuhlane wamehlo usuvamile kakhulu. Siyabuya ke thina sivele Council for the Blind sizobancedisa ke abadala ke kulezo ndawo ezivele zizikhethile, sakhulumisana labo njengoba nje ngikhuluma khathesi besise-Victoria Falls lapho esincede khona abadala kanye labantwana abalodubo lwamehlo. Ke esikwenzayo uma sesifikile siyabaphathisa kakhulu, sifica ukuthi abanye ababengelayo imali yokuthi babhadale iCouncil for the Blind iyanika-ke isandla sokuthi ibadonethele ibanike amanye amaglasi njalo lamanye la aya ethengiswa abe ethengiswa ngentengo ephansi ukuze benelise.
Undlela uthi kusasa bazabe besedethe ngohlelo lwabo lolu.
Siyaphathisa-ke khona yokusukela ngithi iMasnod ngapha abe-Victoria Falls besilabo nje sisukela ngemande. Siyadlula njalo namhla sikhuluma sinje ewange okwanamhlanje siyababona siphakathi ukuthi sibancedise labo. Kusasa-ke sizabe sisedethe clinic khona ngayo lapho siyabanika uncedo ukuthi abantu bancedakale.
Umqondisi weklinika le unkosikazi uSindiso Mhlanga ubonge kakhulu okwenziwa ngabeCouncil for the Blind Zimbabwe esithi phezu komkhuhlane wecataract kuvame njalo i-diabetic retinopathy ebangelwa ngumkhuhlane wechukela.
Sikhangelela ukuthi nxa kuyukuthi umuntu angabuya kithi eklinikhi eMpumalanga thina asilawo ama-services wokunceda ngokwamehlo, siyaphonga uku-prescribe nje i-first line management yamehlo. Ikanti-ke bona beCouncil for the Blind balolwazi olujulileyo ngokwelapha amehlo.
Omunye walaba abathole usizo kulolu hlelo unkosikazi uLilian Nyambane Munda uthi uhlupho lwamehlo lwamqala ngeminyaka eyadlulayo.
Khona kuluncedo kithi njengoba bona bekobulawayo thina sisewange, indleko zama-transport basephulela sibili ngoba sisahambi sesibalanda eduzane. Baya sihlola babe sebethatha-ke ama-sizes amehlo then bese besiyasilungisela, uyabhadala i-deposit bayekulungisela. Sebuya-ke sibuya siqedisa okuseleyo sebekunika ama-glasses akho.
AbeCouncil for the Blind Zimbabwe baveza ukuba umkhuhlane wamehlo ovame ukuhlasela abaningi ngowe-cataract ebadaleni ngokukhula, kuthi abasakhulayo bona bavame ukuhlaselwa yokutshisa kwelanga. Ezinye zendawo inhlanganiso le esizihambile eMathebeleland North zigoqela eCholocho, eSt Luke's leLupane. Ngomnyaka babika ukuba bahamba behlola abantu abangaba zinkulungwane ezingamachumi ayisithupha 60,000 ezigabeni eziyetshiyeneyo zelizwe hatshi eMathebeleland North kuphela. Bathi njalo benelise ukuhlinza ezibhedlela abantu abadlula abazinkulungwane ezine 4500 ngomnyaka ophelileyo oka 2022. Ngingunokuthaba Dlamini, ngimele umsakazo we Studio 7 ngisewange.
Kulabantu abasola ibandla le-TCC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa besithi likhanya lisehluleka ukuphuma lamagama abantu abazalimela kukhetho oluzayo. Bathi i-TCC kwakumele ikhethe abazayimela kukhetho lolu ngokudinga abantu isebenzisa ukhetho lwama-primaries, hatshi uhlelo lwe-consensus candidate selection process. Kodwa abanye bathi i-TCC iqondile. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxelo lomnumzana uStalo Siziba umsekelo wesikhulumeli se-TCC lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance. USiziba usungula lingxoxo.
Uhlelo lethu selusiya emaphethelweni sesiqedile kakhulu emaphandleni lapho ke ebesiqhaphamele kubana sibe lamakhandidethi avele ebantwini njalo asebenza labantu njalo alokuzwisisa izinto ezifunwa ngabantu ke sesiswele kubana siqedise sodwa ngama-citizen caucus emadolobheni amalutshwana aseleyo eHarare lakoBulawayo. Kodwa ke kumanye amaprovinsi esaphetha ke sesimelele ukubana ke kukhitshwe ke ilisti lezi abantu abazasimela ekugcineni kwakhona. Kodwa in terms of the programming ngingathi mina sesisemaphethelweni akhona, ukusele ukubana ke sizophumisa ke ilisti laba abazasimela nxa ukhetho solo anawunsiwe nguhulumeni.
Baba Ncube, uyakhuluma lapho Siziba ngohlelo lolu, ungathini ngalo?
Uhlelo lwako Siziba lungamaqanda amahle, inkosi ethi nxa ibekele ibekele amaqanda abuye ke emahle, kodwa kungakaphumi imatiyane bona. So yikho esikubonayo njalo uhlelo lwabo kayisiyo into elula. Bathe bona bafuna umuntu abazamlanda ebantwini, ehlezi ebantwini ivine engathi omemba yabo. Kodwa ungawu-checka into yakho indlela eyenzakalayo, babe befuna abantu abangamamemba, i-vetting yabo ba-checka abantu abangamamemba. Kube sokusiza futhi uhlupho lokuthi ukuvota kwakhona ukuthi ngubani onguye o-incharge. Kuba le mibuzo eminingi, ngingakhayela indawo ezinjengabonkayi ngani, venue yakho nti kuzahlanganwa ngaphi, ukuthi kuvota obani, bevotele ubani. Lama numbers kabawavezi ukuthi hayi nangusiziba napha uvotelwe ngabangu-5 umoya uvote ele ngabangu-50. Akubonakali khona lokho nje, njengalokhu esike sabona izanu ikwenza ukuthi kuba lokhetho libone la ma-results afone khona. Umbono wakwesiziba umuhle, kodwa ungathi uyabehlula ukuthi bawenze.
Yes, siyakuzwa kakhulu Ncube. Baba Siziba,
utsho kahle Ncube ukubana uyabonayo kuzalwa ingane iyakwazi ukuba lezinkinga ezokuluma amazinyo asaphuma. So kukwanisa ukuba kule nkinga, kodwa silokujabula thina kakhulu ngenxa yokubana ekugcineni kwakho konke sikwanisa ukuyaphumisa ke umuntu ofele ebantwini. So ngibe specific emayelana le ndaba ezelezwa uNcube okokuqala ukubana ye ngenja kwana umbangazi bakhona abazama ukuthi befihle abanye bengatshela abanye iveni, yikho libona sacina simekasho ukuthi i-commission iyapublicize kuba abantu bonke ukubana i-caucus izayenziwa esikhathi esithi. Thina sihlukene lezani ukuthi thina asivali ma vote. Thina inhlelo zethu okokuqala siyakhangela ukuthi umuntu anominethwa endaweni ezitshiyeneyo ngabantu bakhe, bese sisibanga sesibili esokubana ke abanominethwayo bevetwe labana. Kuvetting yethu kulabanye abantu abangasiwo ku-TCC.
Umnumzana Gift Ostalo Siziba ngumsekelo wesikhulumeli se-TCC ubexoxa lapho endawonye lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance. Likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esizakhangela khona ukudula kwezinto. Lamhla likhumbule njalo ukuthi luhlelo lwabesifazana. Kwanele mthwakazi omuhle olivalelisayo ngenjabulo enkulu yimi uNtungameli Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka yeZimbabwe.